Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuNkwenkwezi 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selungisa uhlelo lokufundisa abantwana ngesikhathi uZulu elokhu evalelwe ezindlini kusenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Sikhanuthi by next week kuzasayinelwa na i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC.
Umhlaba wonke jikelele unanza usuku lwe-World Press Freedom Day.
Izintatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo.
Abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa sebefuna ukubuyela ekhaya. Sizalethulela ezakubatsha ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sebengamajumi amathathu lane 34 abantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhulumende ubethule ukuthi sokulabantu abangamajumi amane kodwa walehlisa inani leli esithi kuphambanisekile. Abane sebabhubha kuthi njalo abahlanu basila. Isibhedlela seJohns Hopkins University City emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3,448,000 asebegule umkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba kulabafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 244,000 ababulawa yi-COVID-19. Kwele Zimbabwe uhulumende usanda kwengeza insuku zohlelo lokuvalela abantu ezindlini. Izikolo ziqhubekela phambili zivaliwe kuthi amabhizimusi azavulwa ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi sokulungiselelwa ukufundiswa kwabantwana kusetshenziswa imisakazo njengoba izikolo zivaliwe.
Eceleni lethu njenge-Ministry of Primary and Secondary Education sokulungisiwe i-material yokunika abantwana through ama-radio lessons njalo through i-television. Sesiqedile ngakho osokusele naleyo i-alignment. Ingaze yenziwe i-alignment leyo sikhanuthi by next week kuzasayinelwa na i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC. I-agreement leyo eyabe ihlela ukuthi kuzabhadalwana njani njalo izikhathi okuzasakazwa ngazo yiziphi ukuze uZulu aziswe. Kubuya kulabo mhlawumbe abangala signal njengoba ubuze ngeGwanda labo Bidebridge. Okuzenzakala kumbe ngathi sesikwenzile ikuthi i-material ezaprintwa ivele isilungisiwe siphelile i-ready. Okubambileyo nje kwakhathesi ikuthi ama-printers amaningi enxa ye-lockdown leyi ngabakho emsebenzini. Siphezu kohlelo lokuthi khona kukhethwe iprinter kulandela indlela zokukhethwa abantu abanikwa umsebenzi nguhulumende. Bungaze batholakale through i-system nale esetshenziswayo ukuhlela ukuthi ozaphiwa lowo msebenzi ngubani. Then leyo company sizanikwa i-exemption yokuthi khona iprinte amaphepha lawo.
Kusenjalo kulabanye abantu asebephathisa izigaba ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edalela eParliamente ekubandla leZANU PF. Uthi sebedike okuhlola ukutshisa komzimba womuntu obizwa ngesilungu ukuthi ngama-thermometers.
Lapho sigijime sabambana labangane sathola omunye umfowethu usomabhizimisi oseHarare esebenzela njalo ePlumtree lapho kulamanye amabhizimusi yakhe ezalwa kotokwana lapho empuma khona lani. Wabe sincedisa ukuthi siwathole ama-thermometer la. Ama-clinic ethu eBulilima West esizawatholisa lokhu yitokwana clinic, yi-Masendu clinic, yi-Lady Baring hospital kumbe ngathi yindolwane rural hospital, le Makhulela clinic, bese siya emadlambuzi clinic, Ehingwe Clinic versus siya Enshwazi Clinic, Village 13 Clinic, Tombodema Clinic, Macingwana Clinic.
Uhulumende weZimbabwe uthi abantu kumele baqinisele ukuze kuvinjwe ukumemetheka kumkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Uhulumende weZimbabwe uthi kuqakathekile ukuba le misakazo kanye lamaphephandaba akhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lozibuse ophezulu elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngunkosikazi Monica Mchangwa ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lweWorld Press Freedom Day. Emikweni wakhe awethule izolo, unkosikazi Mchangwa, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, uthe kuze kube lombuso obalulekileyo kumele intatheli zindaba zivunyelwe ukuthapha indaba zikhululekile. Uphinde wathi uhulumende weZimbabwe uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule imithetho ebonakala engani iyimigoqo evimba ukuthathwa kwemibiko elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu. Ophethe ikomidi yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi uqakathekile ukuthi intatheli zindaba zithaphe indaba zikhululekile. Ngakho-ke kumele kuguqulwe imithetho evimba lokhu.
Sina njengePhalamende yaseZimbabwe asikuboni kuyinto enhle ukuthi khona intatheli zezindaba uma zithi zisemsebenzini wazo zibe ziphazanyiswa ukusebenza emsebenzini wazo. Lokhu siyake sikunanzelele ikakhulu esikhathini nxa kuyikuthi kulento ekhona efana nayona le COVID-19 kumba amanye ama-functions angabe esenzakala.
Uthi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba eZimbabwe.
Uyathola nje ama-security arms kahulumende engani even incwadi yokubana elumuntu yintatheli yezindaba ingayihloniphi. Even kwezombangazwe intatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo. Now lokhuyana ayisikukhuthazi.
Umnumzana Leopold Munende okunhlanganiso ye-Young Journalists Association of Zimbabwe uthi akula mkantsho okukhulunywe ngunkosikazi Mchangwa.
Nxa sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown ama-journalist ebechaywa, amanye ebefoswa ukumatsha, uhulumende kakayenzi lutho ukuthi singamqakezela izandla.
Umqondisi womsakazo we-Voice of America unkosikazi Amanda Bennett laye uthi kuqakathekile ukuthi kube le misakazo lamaphephandaba akhululekileyo.
The coronavirus is one event that shows us more than ever why a free press matters.
I-coronavirus eveza ukuqakatheka kwezokwethulwa kwezindaba njengoba kule mibiko eminingi eyethulwa ngabantu abachiyeneyo. Ngakho-ke abantu bamelele ukuzwa ngathi indaba ezimqotho. Emhlabeni wonke jikelele abantu bathembe thina ekwethulweni kwezindaba ikakhulu ngomkhuhlane we-coronavirus okwamanje.
Okhokhela uhlangothi lwezokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso yeMisa Zimbabwe, usuku lweWorld Press Freedom Day lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Journalism Without Fear or Favor. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ule ntatheli zindaba ezithi azikhululekanga kangako eZimbabwe ekuthapheni indaba ngoba akucaci ukwesulwa kwemithetho enjenge-Access to Information and Protection of Privacy Act. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ezinye intatheli izindaba labanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kusekude phambili ukuze kube lokukhululeka elizweni ekuthapheni indaba. Bathi kumele uhulumende alungise ngokugcweleyo ukwesulwa kwemthetho ovimba ukuthathwa kwendaba owe-Access to Information and Protection of Privacy Act. Kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa imithetho emithathu ezangena esikhexeni se-IPA enjenge-Freedom of Information Bill, Protection of Personal Information Bill, leZimbabwe Media Commission Bill. Kulabanye njalo abathi selidumela emansumpeni ukuthi kube le mithetho ezakwenza intatheli zindaba zikhululeke ekuthapheni indaba. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Kucaca Phulu omele idale lephalamende njalo oyingcwethi kwezemithetho yokuthapha indaba.
Nxa sikhangele ama-media reforms, ngibona ngazani sesihambe ibanga elikhulu. liyakhumbula ngesikhathi kungavunyelwa ukuthi kube nama radio station okwakathesi ke iIPA iloku ikhona kodwa iParliament ibisidlulise ama act amabili okumele asayinwe ngupresident okutsho ukuthi ama journalists abese accessa information okungcono.
Uphulu uthi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo okumele kuguquke ukuze intathela izindaba zisebenze kahle.
Constitution yethu yafaka ama media rights. Illegal reform ayisiyo yodwa into eqakathekileyo. Qakathekile njalo ukuthi kube le institutional reform okutsho ukuthi indlela inhlanganiso zikahulumende ezisebenza ngayo, indlela amapolisa asebenza ngayo, lama minister asebenza ngayo kumele iguquke layo ukwenzela ukuthi ama journalist enelise ukusebenza ngcono.
Kodwa umnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi we Center for Innovation and Technology, uthi ukuguqulwa kwemithetho kungeminye yemizamo kahulumende eyokweboleka imali kwamanye amazwe.
Ngimbona ngani uhulumende uzayenza ama reforms lawa athe uzayenza nxa sikhale kakhulu ezemsakazo lezamaphephandaba. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumende udesperate for uncedo oluvela kwamanye amazwe. Babona ngani mhlawumbe bangayenza ama-reforms laba bazabe sebesesimeni sokuthi bangabolekwa imali.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Lungile Chuma ofundisa intatheli izindaba othi inguquko ekhulunywa nguhulumende ekuthapheni indaba iphelela emoyeni.
Ti ama-media reforms lawo abatshana bekhuluma ngawo kawakho yize neze nje aphelela emlonyeni wabo. Ngokuya kwesimo sesizwe nxa sikhangele amanye amazwe sikhangele even South Africa ama community media yiwo kathesi asebenza kakhulu uhambisa umbiko e-COVID-19 but eZimbabwe kwehlukene imedia iphiwa abantu abasekela umbuso we-ZANU-PF okwenza ukuthi nxa ngase dibanye lohlupho olunjenge-COVID-19 abantu basuke bathola uhlupho olukhulu lokuthi abazi ukuthi information bayithethe ngapi.
Uchuma uthi kuqakathekile ukuthi kube nemisakazo lamaphephandaba kaZulu.
Kumele ukuthi kube le deceleration abantu ezigabele ezigaba babe le media yabo is either baphiwa ama radio stations kumbe baphiwa ama community newspapers ukwenzela ukuthi bathuthukise. Ngakho ke nxa kunje somele sibiyele back amakhiwa athi drawing board sibone ukuthi nxa kunje kumele sithuthukise indaba ye community media ukwenzela ukuthi isigaba lesigaba sithuthuke sichiye into yokukhuluma into engekhoyo about ama media laws ama media reforms ngowaveleka wakho abantu bahlala ebekhuluma ngawo ukuthi they must reform ama media imedia industry yoni igovernment isala manje nangu sebefake abantu enkingeni ngoba abantu bengasazi ukuthi bayenzeni nxa sikhangele ngendaba le e-COVID-19.
Abathapha indaba abaningi bathi kunzima ukuthakazelela usuku lwe-World Press Freedom Day ngenxa yokuthi bavinjwa imithetho embalwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abaqothoza okwenzakala ebulenjini bokuxhumana i-social media, kube labanye njalo abathi uZulu uselelungelo lokwethula akufunayo. Intatheli zindaba eziningi zithi sokunzima ukusebenzisa okuthunyezwa ebulenjini bokuxhumana ngoba kugcwele amanga njalo leqiniso. Kodwa abaningi bayavumelana ukuthi ubulembu bokuxhumana buyanceda kakhulu ekutholeni imibiko etshiyeneyo ikakhulu ethunyezwa nguhulumende. Omunye walombono lo ngumnumzana Nqaba Majazi, umqondisi wenhlelo zebulenjini kuphephandaba leZimbabwe Independent.
I-social media kakhulu kulezi nsuku iyanceda intatheli zindaba ukuthi bethole indaba ngoba uzathola ukuthi kulezi nsuku ngenxa ye-COVID akusela ama-press conference, akusela imihlangano etshiyetshiyeneyo. So ukutholayo ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuthi afake izinto ku-Twitter kumbe ku-Facebook njenge-Minister of Health kulezi nsuku lapho efaka khona ukuthi benze njani nge-COVID ama-cases asekhona. So esikubonayo ukuthi i-social media iyanceda ukuthi abantu abaningi bebe lolwazi. Njalo i-ministry ingafaka ulutho ku-media kuyatholakala ukuthi abantu beqala beyicubungule.
Kodwa uthi kumele intathele zindaba ziqaphele amanga ethulwa ngabanye abantu.
Uqathekileyo kwintathele zindaba singakakhangeli into ze-fake news lanlani ikuthi nxa uthola udaba uqala ulucubungule, ungagijimeli ukubhala. Lapha sithi going back to the basics, uthi sibuyele khonkyana esakufundayo esikolo. ukuthi nxa uthola ulutho ungagijimela ukuthi ubhale, even uluthole ku-social media umbuthole kubani, kumele uqale ucubungule, ubuze uzowuthole abantu abadlula abathathu nxa kusenza ukuthi ube kwazi ukuthi ubhale udaba olugcweleyo. Ungaphonga ukuthembela ku-social media uzalahleka, uzakhubeka.
Umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF uyakusekela lokhu esithi kumele intatheli zindaba ziqaphele kakhulu ubulembu bokuxhumana.
Nxa ulo laba uthi intatheli zindaba ungafuna ukusebenzisa i-social media kakhulu, ungaphose ulahleke ngenxa yokuthi kona kulabantu abangayasebenzisi ngendlela efaneleyo into le e-social media ukuhambisa imibiko lezinto ezifana lazo nalezo. Kusuka kube labanye abantu abathanda ukuqhamba amanga, kube labantu abathanda ukupolitika izinto, kube labantu nje abavele begcwele inzondo.
Ubulembu bokuxhumana busetshenziswa kakhulu ngabethula imibiko emhlabeni wonke jikelele. Labantu makhaza. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezithi sezihlupheka okumangalisayo, ngakho sekumele zibuyele ekhaya ngenxa yokuthi zivalelwe ezindlini lapho ezingenelisi ukuziphandela impilo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Ukutsho kombiko owethulwe iConsulate yeZimbabwe obhekiswe kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa, kulabantu abedlula izinkulungwane ezimbili 2191 abafisa ukubuyela ekhaya. Iningi lalaba bantu lithi selibulawa indlala njengoba sekwedlule inyanga egcweleyo bevalelwe ezindlini ngenxa ye-coronavirus. I-consulate ithi siyenze isivumelwano lenkampani yamabhasi i-Glainer le-Intercity Express ukuthi zithwale labo abale mali. Amabhasi awuqala azasuka e-Johannesburg Park Station le-Pretoria. Umuntu ngamunye ofuna ukuhamba kuzafuze ahlawule i-R600 kulamankampani esebenzisa uhlelo lobulenjini be-internet olwe-compu ticket travel. Ophethe mithwalo uzayibhatalela ebhasini leyo mithwalo. Omela abadabuka eZimbabwe abangaboniyo unkosazana Sibonginkosi Nyoni uthi iningi labo kabala mali yokugada amabhasi lawa.
Asisela mali, asisela kudla. Yonke into siphelile manje. Ukuthi sithole leyo mali yokuthi sihambe ekhaya asisakwanisi. So bese sicela uncedo kini ukuthi abakwanisayo ukuba basisize sibuyele emakhaya. Sesifisa ukuyahlala lezimuli zethu njengoba lapha kungasahlaleki, ngcono siyehlala emakhaya.
Wonke ohambayo kuzafuze aphathe ipassport yakhe, kanti ongelayo kufanele athintane leconsulate. Labo abafuna ukuhamba ngezabo izimoto kuzafuze babhalise eConsulate ukuze baphiwe imvumo yokuyaphuma engceleni. IConsulate ugcizelele ukuthi ekufikeni eZimbabwe bonke laba ababuyela ekhaya baza kuyagcinwa endaweni zikahulumende okwamaviki amathathu kuhlolwa ukuthi abalalo yini igciwane le-coronavirus. Kusenjalo ofisi yomelwe eZimbabwe ithi labo abafuna ukubuyela ekhaya abangakabhalisi ithuba lisasekhona. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, lagu 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Benqana amasiko
wenzi umandla
yena baba mkhulu.
Isixoxa ngodaba olungani luyahlupha kancane. Udaba lokuthi siyabona ukuthi kulabantu abakhahlamezanayo okumangalisayo ezindlini. Xasi udaba lolu ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngalo-ke namhlanje. So-ke nginenhlanhla ngoba nginabantu lapha esiyaxoxa labo. Okuqala ngubaba uMnqondo Banzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale kwele Bhilitane. Wesibili-ke ngumama uSakhile
Niline umadube ukhona ngale kwele Botswana la ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibe njalo nomama uFaith Malinga ukhona ngale ke njalo eBritane. So nyalamukela lonke kuhlelo sise sikhathise sibili singachitha isikhathi kangako. Ngase ngawe baba magonya amafutshane sibili. Ungathi nxa sukhangele udaba lolu kume njani okukhahlamezana ezindlini la?
Hayi mina ke ebantwini engibaziyo lebantwini nemphila laba abaseduze. Hayi bekusese lokuthula.
Madube khona ngapho lapho khona kume njani?
Izinga lokukhahlamezana ezindlini. Ever since uqalise yona le indaba ye lockdown, i-news ama reports ukukhanya liphezulu. I-domestic violence iphezulu, abantu bayakhahlamezana ezindlini. Kulabo baba abashaya omama, kulabo mama abahlukumeza obaba, vice versa abantwana.
Sizame umama lapha ke eBritane, unkosikazi Faith Malinga.
Ngibona ngathi kubangelwa ukuhlala abantu bebonke ku-small environment kungajwayelekanga. Le stress sokuthi abantu abakwanisa ukuphumela ngaphandle bavalelekile.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Sakhile Liline uMadube, unkosikazi Faith Malinga kanye lobaba uMnqondo Banzi Magonya. Lingadinwa lakusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mtsakazo muhle zimpapo muhle ikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lwe World Press Freedom Day olujonge ukuthakazelela umsebenzi wabantu abakwezokwethulela uZulu izindaba sithi ama journalists kulomnyaka usuku lolu luthakazelelwa phansi okwesihloko esithi journalism without fear or favor. Asizweni ukuthi ongenayo kuhlelo yena uthini. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikhona DBD omsakazo we Community Podium TV bobulawayo ngontuthu ziyathunqa. Dibiti, nya kwamukela kuhlelo unjani? Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqhakatheka kosuku lwe World Press Freedom Day.
Ngiyabonga kakhulu. Ngombono wami iWorld Press Freedom Day iyancedisa ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi umsebenzi wethu uqhuba kanjani njalo sifunde kwabanye amazwe ukuthi ama challenges ngabe sihlangana lawo singadila lawo njalo.
Nxa sesikhangela abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, ubona ngani abatsha bayathola na amathuba elizweni?
Amathuba elizweni ngathi ayahlupa kakhulu. Inengi singathi bayaqeda isikolo bengama journalist kodwa amathuba akhona malutshwane njalo kunzima kakhulu. Asomsebenzi esingathi abantu abasha abaningi bayafisa ukuthi bewenze ngoba kule nhluphe eziningi. Siyabe sibona abanye abantu ama journalist bethola nzima ikakhulu naso kuyisikhathi sokuthi usenze umsebenzi wakho ungakwanisa ukuthi umiswe, ungakwanisa ukuthi ubotshwe, izinto ezinjalo.
Ukubona njani lokhu osekwenziwa ngabatsha lapho besebenzisa inkundla zokuxhumana ezinjengabo-Facebook, WhatsApp kanye le-Twitter ukulethulela uZulu izindaba?
Mboni ngani ukusebenziswa ukuxhumana kuma-social media njengabo-Facebook labo-WhatsApp? Yizi izindlela esezikhona kathe sekwethuleleni uZulu izindaba. Yizi izindlela esingathi kumele ukuthi siqine ngazo, sizifunde, sincedisane loZulu ukuthi bebekwazi ukuthi information bengayithola kunkundla lezi zokuxhumana. Njalo kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi nxa sesikhuluma nge-state media kaninginingi abantu abasayithakazeleli kakhulu, babefisa ukuthi bethole information from inkundla lezi. Kodwa ikakhulu iqakatheke kakhulu ukuthi ama-online media houses lawa ayancedisana njalo loZulu ngoba kwesinye isikhathi kule ndaba ze-fake news.
Dibiti, sikhangela okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus. Ubona ngani abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba bayadlala na indima eqhakathekileyo ukuze uZulu athole ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane?
Ile sisebenzini yokwethulela uZulu izindaba silo msebenzi omkhulu kakhulu nxa sikhangela le mkhuhlane lo we-coronavirus. Ngoba sinanzelela ukuthi khona abantu ulwazi lokuthi i-corona yikwini vele abakwazi. Qhakatheke kakhulu ukuthi sincedise ukuthi abantu bathole leyo information.
Hayi, siyabonga Dibiti ngokungena kuhlelo. Mthokazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho sizabe sikhangela okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lilakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Kwanelokwa namhla sohlangana ngolwesibili olebalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthokazi omuhle. Bye bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Okwamanje silithiye ezandleni zikantukameli Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki ebinhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna ukuthi sikhangele indaba engathi yona ikho lapha isiKristu esigcile khona. Lindaba ngeyokuthi uJesu usibizela ukuba siphume siyebiza abanye. Ngithatha nqambala lapha kuMateyu ichapter ka-28 ngibala uverse 19. Uthi yena, ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi. Libabhabhathize ebizweni likaYise, leLendodana, leLikamoya oyingcwele. Kuthi ukuthi into eqakathekileyo uNkulunkulu asibizele yona thina sonke, ukuthi siyebiza abanye abantu beze kuye. Siyabona lapha nxa sibala kuMateyu kwakungumlayo wokugcina Jesu awunika abafundi bakhe. Ikanti ngathi vele thina singakhangela yona impilo kaJesu. UJesu weza emhlabeni ukwenzela ukuthi ezobiza abanye. Singakhangela impilo yakhe yonke, wayengayiphileli yena, wayeyiphilela abanye. Njalo singathi wayeyiphilela ukubiza lokukhomba abanye ukuthi bebone uNkulunkulu. Impilo kaJesu yonke yayikhomba wonke umuntu ukuthi wozani line likhatheleyo, wozani anilinelile mthwalo. Impilo yakhe yayikhombele ebantwini abahlukuzekileyo, ebantwini abangadinga umusa kaNkulunkulu. Manje into emangalisayo ukuthi nxa lapho uJesu wayesitshengisa ukuthi sazalela ukuthi siyebiza abanye, ngunanzelela ukuthi wayengakhethi. Sibona ngempilo kaJesu ukuthi wabiza oMateyu ngeleso sikhathi ababesesatshwa ngabantu bonke bethathela abantu izimali zabo, ama-tax collector. Wabiza oZakheus, wabiza oPeter, ababe ngabagoli benhlanzi, wabagola wabaletha kuye. Kodwa simuze sesitikibo, hambani liye kuba ngabagoli babantu. Uthi wababiza bengabagoli benhlanzi, wasebasusa sebesuka kuye basebengabagoli babanye abantu. Siyananzelela njalo ukuthi uJesu wayengakhethi labo mama babemlandelele babiza bebiza abanye. Indaba engithokosa kakhulu enjalo ukuyikhangela ngaso sonke isikhathi, sihlangana lo Jesu ehlangana lalo mama abantu esigabeni abekwazithi kaziphathanga kuhle, ehlangana la emthonjeni. Umama lo esithi uzokukha amanzi, kodwa uJesu wagcina emnike amanzi angapheliyo okuyibukhona bukaNkulunkulu empilweni yakhe. Umama lo othi wathi esuka lapho wamemetheka, wagijima, wangena idolobho laseSamaria ememezela ebizela abantu kuJesu esithi, asambeni liyebona osenisizile mina empilweni yami. Ngakho uNkulunkulu nxa esibiza usibizela abanye. Ngalesi sikhathi siku-lockdown, kuvalekile ukuthi ungayi ndawo, ungayi kwezinye indawo. Isikhathi esihle sokuthi ebulenjini ungaloba umema omunye umuntu ukumemela kuJesu. Siyakwazi ukuthi kathesi isikhathi abaningi badidekiza ingqondo. Nxa bekhangela imali, akulamali, akulakudla, kulenduba eziningi. Kodwa isikhathi sokuthi ungamema umuntu uthi hhayi, ukhona olempendulo empilweni yakho, lo kunguJesu. Ngakho-ke ngiyakhuthaza bonke abalaleli bami ukuthi ungathathi lesi sikhathi sokuthi kutsho nihlezi kuphela ngkhaya. Hlala ngkhaya, kodwa udinge isikhathi lendlela ongamema ubiza abanye kuNkulunkulu. Ngenxa yokuthi baningi abale mthwalo ebasindayo, baningi njalo abadinga umuntu ongakhulumisana lawo. Wena nguwe lowo muntu.
Siyabonga kakhulu-ke Jakhel Dala Ntukameli Nkomo. Olivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.